Amapolisa athwale nzima ukulondoloza umumo wabantu befuqana lokunyathezelana bebangisana ukungena ngentuba obekumele bangene ngayo enzikini yenkundla yeRufaro Stadium besuka emabhentshini. Abalimeleyo bebethwalwa ngabenhlanganiso eyeRed Cross. Omunye wabayevalisana lomuyi uMgabe ongathandanga ukubethwa ngegama ulandisa ngokumenze weza enkundleni namhlanje.
Ngibuhlungu kakhulu ngoba konke okuselizweni inhlalakahle le eselizweni lendaba yenkululeko ukutholiswa amathuba okuyathola imfundo ezikolo konke ngigabe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabasakhulayo eye-Citizen Forum uLonia Zerozima Joni uveze udana wakhe.
Thina sithi kumele alale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala, njengamasiko ethu akhona umuntu maya sehlile sesihlile, kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into azenzayo elapha emhlabeni. Thina simazi njenge-Pan-African giant, wayencedise ekhuluma nje ngaphandle kwelizwe kumbe ngapha eZimbabwe ekhuluma ngento ukuthi abantu abamnyama benawo empowered. Kodwa outside that, we also know him, siyamazi njenge-political leader. And engu-politician, wayenza ama-mistakes amaningi and wayenza into ezi-right eziningi.
UMajoni uthi lanxa waba namaphutha akhe uMgabe oqakathekile manje kuba kukhangelwe phambili.
Kodwa kunama-mistakes awayenzayo, siyazi into zokubala ukuthi ufa wayenza abantu egukurawundi nezinye izinto ezinjalo. Into ezokuthi even abanye abantu abakhona lapha emhlabeni bayahlukumezeka kakhulu ngakho. Kodwa thina sithi malokho sokudlulile kumele sikhangele phambili, sithi yebo wayenza ama-mistakes wona leyo, kodwa kumele sihambe ngempilo zethu njengabantu abamnyama, sibone ukuthi phambili singakwenzi futhi. Kumbe abanye abazobuya ngemva kwakhe babe ngabantu abangasoze beyenza ama-mistakes awayenzayo. And siyamazi nje ukuthi even outside iZimbabwe umuntu owayehloniphekayo kakhulu.
UNkosikazi Grace Mgabe, izihlobo zakhe lezomufi neziphatha amandla zikahulumende bebekhona embuthanweni weRufaro. Kusasa uZulu uzoba njalo lelinye ithuba lokuvalelisana loMgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelizama.